amagqwetha la abehlabela efola ezibophe ngamabhanditshi emakhanda njengesibonelo sokulinyazwa bethoya amabhakane abemumethe imibiko yokukhuza amapholisa uhulumende labezomvikela. Elinye lamagqwetha eliphatheke kulokhu kutshengisela umnumzana Jabulani Ndlovu osebenzela inkampani yamagqwetha eyemthethwa eNyambirayi Law Firm uchasisa ngohlelo lwabo lwanamhla.
Akumelanga yini amapholisa ehlukumeze amaloya mayezo mela amalungelo ama-client wabo? Sifuna ukuthi kona ethi hands off from ukuchaywa kwamaloya kanye lomphakathi, ngoba kusingumaloya wodwa alamalungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
Unkosazana Sandra Dizwani, elinye njalo igqwetha, ulandisa phezu kokuchiwo ngamabhanditshi abekade bewabophe ekhanda.
Ibhanditshi leli endibophileyo litsho ukuthi asivumelani nezinto ezenzakalayo ezenziwa ngamapholisa ebantwini. Nxa kade lilandela intatheli izindaba ngamalanga aphelileyo, lingabakwazi ukuthi khona one of the lawyers wachaywa, and labantu nje ababezihambela abanye last week bachaywa balimala.
Ukhuthaza uhulumende unkosazana Dizwani ukuba ahloniphe imithetho emunyethwe isisekelo sombuso.
Besicela bebone ukuthi umthetho uyalandelwa, ngoba kuqala phezulu kusiya phansi.
Amagqwetha la aqale ngokuya ehofisini yomphathintambo wendaba zasekhaya bayachiya ugwalo lwezikhalazo zabo. Besuka lapho baluqondise esigodlweni samapholisa e-Police General Headquarters, lapho abanikeze lolo gwalo isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati, yena ohle wabaqaga besese-Greenwood Park lapho akhulumisane labo khona. UNyati uthembise ukufikisa li-petition kusikomishi wamapholisa u-Police General Godwin Matanga. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe ngabenhlanganiso yamagqwetha eye-Young Lawyers Association of Zimbabwe, YALAS, bexhaswe ngezinye njalo ezivalisa eye-Zimbabwe Lawyers for Human Rights leye-Law Society of Zimbabwe. Ukukhatshwa kwabo ngamapholisa kube yisimanga esikhulu, njengoba eyiwo aqhubeka evimba ukutshengisela kwabantu ezikhathini eziningi. Kunje abenhlanganiso yabamela abasebenza emabhanga eye-Zimbabwe Banks and Allied Workers Union, ZIBAWU, bekhweze udaba lwabo lokwalelwa ngamapholisa ukutshengisela emahofisini omphathintambo wezemali kunsukwana yesanda kwedlula. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.